Amanye amakhansili lezinye ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna ukubhadalwa imisebenzi yazo ngedola leMelika lona lingasavunyelwa ukusetshenziswa phansi komthetho wasungulwa kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Uhulumende uthi uzethula imali entsha yesilinganiso se-$2 le-$5 ngeviki ezayo ngesikhathi abanye osomabhizimusi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Abanye bathi imbiko kasibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangutya eyokuthi kule mali entsha ezethulwa iphikisana lekamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi akulamali entsha ezayo. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi abantu abazwisisi okwenzakalayo lapha.
Kanti nxa abantu besithi kuyaphikiswana angizwisisi ukuthi bathini bathoni ngoba ubhavena yena kuqala wayethe khona uzaletha imali yensimbi yama-coins ama-$2 okwakhathesi nje usegcizelele nje ukuthi loba nxa ikhona izimbi zikhona amaphepha abekhona ayi-$2 lay-$5.
Ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvumela uZulu asebenzise idola leMelika ekuthengeni impahla kumbe ukuhlawula izikwelede kutshengisa ukwehluleka kukahulumende osevuma ukuthi inhlelo zakhe ziyizeleze. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi akulamthetho olandelwa nguhulumende nangokwakhe.
Uhulumende umthetho wawubeka wa-announce kuphela ukuthi kulo mthetho, kodwa esikunanzelelayo lapha thina eZimbabwe yikuthi labo bawubeka nje kodwa ukuthi bawubekile kodwa kabawulandeli. Ungakhangela kulabangani bethu abarenta izindlu kumbe amabhizinesi amaministers babhadalisa ngama-US dollars.
Umhlanga uqhubekele phambili esithi esinye isizathu esabangela ukusetshenziswa kwedola leMelika yikuthi uhulumende wayesehluleka ukubhadala iholo lezisebenzi zakhe ngemali yonale.
Kodwa okuvele kwahlupha ukuthi singasebenzisi i-USA i-government ingafuni ukubhadala izisebenzi zayo ngama-USA, kodwa bekwazi ukuthi hhayi impilo yethu vele sekukhulunywa ngama-USA. Lapha bazama nje ukuvika nje ngomunwe ukuthi bethi hhayi asifuni umuntu osebenzisa ama-USA esenzela ukuthi izisebenzi zama-civil servant labodokotela labogqweta bengashaji ngama-USA, kodwa bona vele baqhubeka beshaja ngama-USA. Ungakhangela noma ifuel bayikhweza nsuku zonke belandele ukuthi namhla i-USA ithi malini.
Edolobheni le-Victoria Falls okwande abantu abavela kwamanye amazwe izisebenzi zihola ngedola leMelika, kodwa isakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume uthi kulemigoqo eminenginengi.
Kulama-companies athila athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar, kodwa kulama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yonale evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdrawa imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyi-withdrawe iyimali, kuthiwa kufuze uyithengise e-bank. Nxa ufuna ukuyisebenzisa uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga nge-force kumbe esingathi i-mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe ne-rate yabe ikhona ngalelo langa.
UMambume uthi zikhona izitolo ezilokhu zisemukela idola leMelika edolobheni leli.
Kulama-companies athila athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar, kodwa kulama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yonale evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdrawa imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyi-withdrawe iyimali, kuthiwa kufuze uyithengise e-bank. Nxa ufuna ukuyisebenzisa uyayithengisa i-forex yakho bebe sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu 30 engakajuli ungajulisa 30 days sebeyithenga ngeforce kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe iforex yakho ikunike imali eZimbabwe ngerate yabe ikhona ngalelo langa.
Ezinye ingcwethi ezigcumula ezomnotho zithi okungaphathisa ilizwe yikuthi lisebenzise irandi lakwele South Africa.